ngimele ukuthi nendihlalakile ukuthi ukukhanya ukuthi ngabahambile namhlanje ngesandi azaye kuya ngolesibili kuphinde futhi ahambe ngolesithathu ayebuya ngolesihlanu ilanga lakwamgqibelo yiloko kuphela esingathi sikhangele ukuthi avuke khona athone khona. Okumele sikunanzile futhi uthi ukuthi abaningi bazwile kumbe kabazwanga khonapho lapho kolo hlupho khona ngoba ngananzela ukuthi i-message lezi sikhuluma ngazo sizithole ku-WhatsApp abantu abaningi abasavula ama-documents lawa angantwazi amabhanki amaningi kumbe kuzwe thine kade singantwazi lamabhanki kumafoni ngoba i-council isukube lo hlupho lokuthi iyathembela ukuthi abantu bonke balama-smartphones abavele bengelawo ama-smartphone angikhona uyathi ukuthi kusasa laphamba kusasa umuntu yalo kecabanga ukuthi amanzi akhona songenzeka kusasa ngiziye ngithulula amanzi anambe ngithela ngawo ngibe ngiqeda ukuwathula abe sehamba wesukukhuthaza kakhulu i-council ukuthi ngabisa umbiko phambili ulandele nalowo mbiko kodwa ngingasawulandeli kuyaphambanisa abantu.
Lokhu elukhona lulana uhlupho lokuthi abahlala eziqongweni bengatholi amanzi lanxa bemele bawathole
kakhulu. Bakhona abantu abasebenza ama-3 weeks ungakhangela for instance lapho kobulawayo endaweni enjengephumula east indaweni enjengephumula east sila futhi abaveka amathathu bengela manzi sengabathinta laba be-councilini ku-WhatsApp group yabo baphendula ngize ngikhulume labo bake bayaletha amalanga amabili amathathu kodwa ngananzela iphumula east kakhulu ward 19 isebephila ngamabhawuza akulamanzi lawaphumi lolokhangela isigaba zonzana babuzana la engafakaza ngoba nguye ukhansela wendawo nalana kube sokuthatha indawo eziphezulu eziyangabophumula south ngale kibongwalongwalo lakho amanzi nake ngasavukake ebusuku ngabo 11 12 beyanqamekela kuyade kusise ngasekho. So lokhu lohlupho nalo njalo hlala sikhuluma ngalo emhlanganweni yethu emahholo sasikubike khona ukuthi kanti kwenziwa kuyini ukuthi indawo lezana zingatholi manzi ikakhulu lezi ezidansileyo baye besithi pumping system yabo kayela manzi ngoba akuncedi ukuthi umuntu wethu umhlaba wokobulawayo engatholi manzi avele empompini kumbe lale ngalalanga egquthile limbele ukuthi amanzi lawana awathayimele ngalinde kuze kube phakathi kokusukuza abuye la akhelele njengabanye ngoba vele basebenzisa amanzi abawathatha ezigubhini esingathi i-running water kabalayo ngoba bayaligcina ezigubhini.
Sixoxelayo i-council njalo bathi okunye okubangela konke lokhu ikucitshwa amahlayana kwamandla amagetsi.
Amagetsi kobulawayo nxa ungasatholanga njengathi ngapha lapho endihlezi khona ngasengasatholanga ngomgqibelo kumbe ngesonto kusiyatshaya imini yantambama ngomvulo kusiyafika kulwesihlanu kuveleka kula magetsi ize siyacitha amagetsi sokungantwa nje into vele sijayelekile 5 kusiyatshaya u-10 11 ebusuku yikho lapho aphenduka khona amagetsi kodwa sikukhuthaza i-council ukuthi kanti kungaba njani ke babuye le-program bebadinga i-donor funding ukuthi bebabe lama-generator kumbe basebenzisa amasola singazi ukuthi ongasebenza ngcono kuyini ngoba amanzi vele kuzamela ponti singadiphenda ngokuthi izesa kayikho ngokubona kwami vele izesa kayisozeyaba khona okwamalanga aseduzane ngoba ungakhangela bayalekuthe ukuthi ikhalibha kakula manzi ngale wange kuhlala kufile umthina lokhuyana ngakunjalo i-council sokumeka ukuthi icabange ngaphandle kwalokho ejale ukucabanga esingathi ucabanga ngaphandle kwebhokisi sungwalathi sinje khona abasebesilayite ngamalayito lalawa wesola kumbe siphele ngamagazi.
Inhlelo ze-council ziyanceda yini ezokuthi nxa kungela manzi benzani?
Okuvamile kakhulu ukuthi ibhawuza iyabuya ngikhangele kakhulu indawo lena engibe ngakhuluma ngayo i-ward 19 ephumula east lapho esithi kakula manzi kodwa engingakwaziyo ukuthi amanzi lanabe enelisa bonke abantu yini ngoba ngiyambona ibhawuza eyodwa ngelanga ngelanga ngingazi njalo kumbe iyabe enelisa bonke abantu sikhanya ukuthi iphumula east indawo enkulu kakhulu lezinye iy'ndawo ezingaze zifuna amabhawuza abantu abagcina bethola kuhle lapho kufikela khona ibhawuza kuzokuthi laba abahlala khathaya lapho kufikela khona ibhawuza bagcina besiba le problem yokuthi nxa usiya komakhelwane laphana umakhelwane angazeza kunedinsuku zonke ngoba laye ibhili lapha langasibuya izabuya imtshaya ngoba kathi isikhathi livumele ukuthi umuntu athole 350 liters ngelanga. So nxa sokubuya abantu abaningi kakhulu laphana kutho ukuthi amanzi abo sebasebenzisile layo semtshaya ngangale kwakhona sesiba le penal indawo ezilezibholane ezikhangela njengabomketa labonkulumane bangcono bona kodwa ngathi ungakhangela indawo ezinjengabophumula north vele kakula sibholane ngitsho lesisodwa ukhangela iphumula east engele ezibholane ezimbili iphumula south engezelwe ezimbili zintathu yeweye ezikolo ziyafika ibhawuza kabili kathathu kusiya ngokuthi ibiziwe mbekayibizwanga kodwa uhlupho lolwamanzi kaluhluphi kuphela izindlu lapho kuhlala khona esingathi yimizi yabantu lezikolo kuyahlupha lezibhedlela kuyahlupha.